sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Alingali vuka njani zulukandaba obonga umnomzana Thanonokar wande obesiphake indaba zesishona ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukungahlaliseki kwebandla leZANU PF ngokucabangelana ukuthi kulabanye abasebenzelana lebandla leCCC kubika sokufike kusibanga esikude.
Kuyakhangelwa into loku kuyabonakala, akusiyo nto emangalisayo, akusiyo nto futhi ethusayo ukubana kutholakale iminyelalo yokubana kungabe kulabanye abantu abaphakathi kwethu abayenzayo ngathi sihamba labo bona bengahambi lathi.
Sokusele inyanga ezingedluli eziyisikhombisa ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli lenye inkokheli.
Iqembu elibusayo leZANU PF liyakhankasa lala aphikisayo ayakhankasa. Kulula ke eqendini leZANU PF ngokuba kalivindelwanga yimithetho lamapholisa.
Ukunqoba ukwenze ibandla lesotho elibunjwe lumnyaka kupha ithemba amabandla ezombusazwe asacathulayo.
The sign of my party wasn't available into the ballots, meaning that my DPST wasn't available into the ballots. And then they voted for this, the second option party that they can vote for.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukungahlaliseki kwebandla leZANU PF ngokucabangelana ukuthi kulabanye abasebenzelana lebandla leCCC kubikwa sokufike kusibanga esikude. Ukomisari waleli bandla umnomzana Mike Bima utshele intatheli zindaba ngolwesihlanu ngaphambilini kokuqutshwa komhlangano wokhetho lwamalunga awe-Central Committee olwenziwe ngomgqibelo ukubana kuzalethwa abacwepheshi abazohlolisisa amanye amalunga ebandla leli acathangelwa ukuba alobudlelwano lamalunga ebandla eliphikisayo njalo bengabacuphi. Ugeina Kumete Saidi weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma ocubungula ezombusazwe njalo laye osandakhethwa ukuba lilunga leCentral Committee yebandla leZANU PF.
Ibandla lethu eleZANU PF libandla elikhulu kakhulu. Esikuthi ngesiNgisi it's a mass party, okutsho ukuthi kona igoqela abantu bonke nje kungakhathalekile ukubana umuntu uvela ku-background enjani. Ngakho ngaleso sizathu kulula ke kubana sibili sithole imvukuzane ezingangena phakathi kwethu zifune ukubana zisichithize. Kodwa phela njengebandla elibusayo njalo ibandla elivele lihlelekile, silakho sibili khona ukuthi sikunanzelele khona kwana sikucubungule ukuthi sivikele izinto ezinjalo ezingafuna ukwenzakala phakathi kwethu. Siyazi ukubana sisuka esigabeni sokuthi bekunomongameli osowasishiya ubaba uMgabe, sokungena ke umongameli ubaba uMnangagwa. And kunjalo ke siyakwazi mhlobo lona bekulokhu kade sikuthi i-G14 la cost, and siyakwazi ubana abanye besibebona ngantu abona sebethethe into leyi kodwa kwasekusehlula, okuzatsho ukuthi na vele labo abasuze bahlaliseke njalo abasuze bephoku ukujikela izikhali phansi kuze hala lokhu kufuna ubonwa indlela ezingenziwa ngazo ukubana into le ingahambi kuhle, ingasebenzi kuhle. Kodwa ke njengebandla elibusayo siyazi ubana hhayi kuyakhangelwa into loku kuyabonakala, akusiyo nto emangalisayo, akusiyo nto futhi ethusayo ukubana kutholakale iminyelalo yokubana kungabe kulabanye abantu abaphakathi kwethu abayenzayo ngathi sihamba labo bona bengahambi lathi. Kodwa into esalayo ukuthi kona we have got i-system in place ukuthi kona sizababona sibachaye, ngoba iparty yethu is very supreme njalo iyaphambili ngamandla nangamandla. Akula muntu ozayivimbela, ozama ukuma phambi kwayo ufana nomuntu oma phambi kwesitimela nxa sibuya. Konke sonke siyakwazi ubona wini owenzakalayo nxa ungenza into enjalo.
Hello, ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezano PF osanda kethwa ukuba kudale le Central Committee. Ubexoxa ecingweni lo Gainer Gumede Saidi esecingweni ekobulawayo. UGainer ubuye waxoxa njalo lomnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula ezombusazwe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Iyangenela ibekile amaqanda kulawo mabandla isenzela ukuthi angahlaliseki ahlale exabana amanye aze abhildike amanye baze behlukane abanye besiyale abanye besiyale. Isibonileke ukuthi khonke ekwenza kumabandla la aphikisayo namhlanje labo sekuze kwabathola. Okwaboke kubi ngokuthi ngabethi bakhona abasebenza lamalungu ebandla amabandla aphikisayo bona besithi bayizana uPF yikuthi sebeqonde ugconana nje njengoba kukhanya belomhlangano wabo weCongress kusiya ekupheleni komnyaka sebedinga indlela zonke ukuthi labo abakuhlangotho oluthize bagcona abakuhlangotho loluya olungale lalo uhlangotho loluya olungale kuzakhomba imini kulaba bangapha yikulwa kwabo kwegumeni kwabo bangasukelana lamabandla aphikisayo batenza lokhu lalokhu kodwa eqinisweni ukuthi kabavume ukuthi bona bodwa kabasezwanani kabezwanani ngoba siyabona empeleni ukuthi ibandla lezanu PF kancane kancane uthisa kwalo kuyehla ngoba abantu badiniwe ngalo. Siyabizwa labanye bekhuluma kulokhu inkulumo ezithunyelwa kuthiwa ama-audio besoda ikakhulu umkhokheli welizwe ongumkhokheli wezanu PF futhi usehlulekile ngako ukuze bavale kwehluleka kwabo sebezagcona wonke umuntu babe sebesithi lo umuntu owenza njalo usebenza labamabandla aphikisayo. Abakho abamabandla aphikisayo abangenele entweni zabo bona bodwa bayalwa ngubangwa zona izikhundla njengoba ngishilo le Congress yabo lebuyayo abanye basekela uzibani abanye basekela loyana ababoni ngaso linye entweni le ngakho bakhona okumele basuswe yilabo abathi balamandla ngenxa ukuthi kabavumelani labo. Angiwuboni umqondo lo uthi yasebenza izanu PF kayizehlulekele kayivume ukuthi yehlulekile ingagcona amabandla aphikisayo umthakathi othunqisela usiba lwethendele usegumeni layo izanu PF ngokwayo sokubangwa ukuthi ubani usikela bani njani.
Alo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazo ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseGwanda. Sokusele inyanga ezingedlule ezisikhombisa ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli lenye inkokheli. Udlakela lwezombusazwe lubikwa lalo soluqalile ikakhulu lubhekiswe kuntatheli zindaba. Ngesonto intatheli zindaba iStudio 7 uGodwin Mangudya utshaywe ngabasekeli bebandla lezanu PF eHarare eMbare ngesikhathi besenza ukhetho lokudinga amalunga edalele Central Committee. Kuthi izolo intatheli zindaba yenhlanganiso ye-Alpha Media uDanmo Mundayi ubikwa ehlaselwe ngamapholisa ngesikhathi esenza umsebenzi wakhe lapho kade kulokutshengisela kwabantu abaphila ngokuthengisa ezitaladeni eMbare. Kuthi esigabeni seMathebeleland South lapho kulokhetho lwama-by-elections amabili ngeviki ezayo e-insiza leMadobo kubikwa udlakela solubhahile. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani umkhankaso wokhetho oluzayo.
Amalungiselelo okhetho seqalisile siyabona endaweni ezihlukahlukeneyo imikhankaso siqalisile iqembu elibusayo lezanu PF liyakhankasa lalaphikisayo ayakhankasa kulula ke eqenjini lezanu PF ngokuba kalivinjelwanga yimithetho lamapholisa kodwa nxa bengamaqembu aphikisayo bayavinjelwa sikubonile imihlangano yenhlanganiso ezizimeleyo ingavunyelwa sikubonile njalo imihlangano yamapolitical parties laphikisayo ingavunyelwa endaweni ezihlukahlukeneyo lapho kade befuna ukuthi babambe khona imihlangano abazange bathola imvumo lokho kuqhubeka bevinjelwa kodwa iqembu lezanu PF likhululekile ukukhampena ukukhankasa lapho elifuna khona la amanye amaqembu engavunyelwanga okuza kwenza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga.
Siyabona sekuqalise ukuba le ndaba zokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba singakakhangela abantu nje mathupha. Ubona njani wena lokho?
Vele nxa ufuna ukuthi uvimbele abantu ukuthi bakhethe ngendlela ekhululekileyo uvimbela intatheli zindaba uvimbela imisakazo ukuze abantu bangatholi ulwazi ngalokho okuqhubekayo ukubuswa kabi kwelizwe ukudilika kwezomnotho kuba lula nxa ngabe abemisakazo bengekho ukuthi babone bazisa abantu ukuthi utshela abantu lokho okuthiwa yipropaganda into ezalahla abantu into engasoze yenza abantu baye phambili ngempilo zabo ngakho-ke kakumangalisa ukuthi ubone sekuhluku unyezwa intatheli zindaba ziqakathekile kakhulu ekuthini kuhlonitshwa amalungelo abantu kube le democracy ngakho ke umuntu ongathandi democracy lamalungelo abantu into yokuqala vela ilwisayo zintatheli zindaba lemisakazo.
Manje ngokubona kwakho impumela izahamba njani ukuthi singabona ibandla lezanu PF linqoba njalo na kukhetho?
Akukaveli kahle ukuthi umphumela uzahamba ngayiphi indlela kodwa nxa ukhangela intukuthelo losizi olukhona phakathi kwabantu kuba lula ukucabanga ukuthi angeke bavume ukuthi kuqhubeke khona lokho okukhona bazafisa ukuthi kube lenguquko endlela ababuswa ngayo ukuze kube lemisebenzi kube lezibhedlela kube lezikolo kube lemigwaqo kube lempilo entsha nje kube lelizwe ukuthi nxa ungena kulo ufice imali ebhenki kube lemali yelizwe esebenza ngendlela efaneleyo kuphele zonke lezi zinsizi kodwa phela ukuhlala embusweni kayisilo khetho kuphela. Sikubonile phambilini iqembu elibusayo lithi lanxa lidliwe okhetheni lidinga indlela zokuhlala ezingekho emthethweni mhlambe yizo ezizasetshenziswa kumnyaka ozayo kodwa ke ngokubona kwami abantu ngobuningi bathukuthele kakhulu impilo ephilwe elizweni kabayithandi kodwa kakutsho ukuthi ngiyazi ukuthi umphumela uzaphuma unjani kuzabonakala khona phambili ngendlela yakhona.
Lo-ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ukunqoba ukwenze ibandla leSuthu elabunjwa lumnyaka kuphe ithemba amabandla ezombusazwe yasachathulayo. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa utshayele ihlombe abantu bakweleLesotho esithi amazwe athi Malawi, Zambia, Lesotho akwenzile ele Nigeria liyalandela bese kusiza ele Zimbabwe. Ibandla le-Revolution for Prosperity elakweleLesotho yilo elinqobe kukhetho olwenziwe ngempelasonto. Uthuso Khumalo usipha loludaba esemaseru eLesotho.
Izinkulungwane zabasekeli bebandla leRevolution for Prosperity bangena emgwaqweni namhlanje betshaya amakhwelo empululu lamawuta bethakazelela kunqoba kwebandla labo ekhethweni. Leli bandla elibunjwe ngombimbitho lonyaka yilo elithole izihlalo zamalunga edali lephalamende eziningi. Inkokheli zaleli bandla sezithembise uZulu weLesotho ukuthi zizasebenza katalala ukuqeda ubuyanga obubhahe ilizwe lonke. Unobhala jikelelwa leli bandla uNkosikazi Mthathi Morosi uthi bazadala amathuba emsebenzi bathuthukise umnotho welizwe kanye lokuphucula impilo yabantu ukuze iLesotho iphume eluhlwini lwamazwe alobuyanga obukhulu ku-Afrika jikelele.
We are very excited, we are happy. This is history in Lesotho. We've never seen a party that is formed within such a short time, winning so many constituencies.
Uthi bathokoze kakhulu njengoba kungokwakuqala embalini eLesotho ukuthi ibandla elitsha linqobe amadala ama vota manenga ngaba ama votele lelibanda liko kelo ngusoma pizmusu wazwa kakulu mnumza na semu matekane batabe bamanzi ngokumoka lokho ilunga la lelibanda unkosazana tato tinini uti bakangelele uti hulumende webanda le RFP adala matuba emsebenzi. Utibayabonga kakhulu ngaba kwenzelwe ngumveli Ngqangu ukuthi umkhokheli walelibandla umnumzana Mathekane kube nguye ozakhokhela eleLesotho. Kodwa akusiyo wonke umuntu othokozileyo empumelela lokhetho. Yisiphathamandla sebandla leBasotho Poverty Solution Party umnumzana lePhoto Tamai uthi abasekeli bebandla lakhe abaningi baxotshiwe endaweni zokuvota, abanye betshelwa ukuthi amagama abo awekho kugwalo lwabavoti, kanti abanye bebetshelwa ukuthi vele ibandla lakhe
the sign of my party wasn't available into the ballots, meaning that my DPST wasn't available into the ballots. And then they voted for this the second option party that they can vote for.
Utenda weneziningi abasekeli bebandla lakhe bebeqina sebevotela amanye amabandla ngoba ibandla lakhe bengaliboni egwalweni lwabavoti. Kodwa isikhulumeli sekomishini ezokhetha umnumzana Thoyi Hansi uthi akusiqiniso ukuthi amaphutha abekhona kulo lukhetho enziwe ngabomo.
We don't take any authority from anybody. We are 100% independent in our decisions and in our operations.
Uthi bazama ngazo zonke indlela ukusebenza ngobuqotho bengathathi hlangothi. Kusenjalo eningi lenhlanganiso ebeziqaphela olukhetho zithi konke kuhambe kahle loba kukhona okuncane okufuze kuqondiswe. ILesotho ngelinye lamazwe alokuyanga kakhulu e-Afrika jikelele. Izakhamizi ziswela izinto ezifana lamanzi, ukudla, imisebenzi lemfundo elohlonze. Kulamabandla ezombusazwe edlula amachuma esithupha over 60 abhalisele ukuncintisa kulolukhetho, kodwa ke kugcine sekuncintisa edlula amachumi amahlanu kuphela over 50 njengoba kube lamanye amabandla enze imanyano etshiyeneyo. Umanyano wamabandla amabili abebusa unqotshiwe kulolu khetho. IZimbabwe ekhangelele ukungena ekhethweni ngomnyaka ozayo, bese kusithi leSouth Africa lona lizangena omnyaka olandelayo. Mele Studio 7 eMaseru eLesotho ngoMthuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulabantu abalithumi ababhubhileyo kungozi yomlilo esigodini. Leli phephandaba lithi intatheli zindaba ezifike izolo ntambama zithole amapholisa edobha izidumbu zabafi. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi isiphathamandla sokwemba esigabeni seMashonaland West usibongile Mpindiwa ubotshiwe ngamapholisa aweZac esetheswa amacala ambalwa abalisa elokwaba imigodi ngokungekho emthethweni leminye yokungathembeki icorruption. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi beStudio 7, ngiyalibingelela sengathi uNkulunkulu angaligcina liqhubeke lisethulela indaba ezimnandi. Ngibingelela ibandla engilithandayo, ibandla labantu yelo movement. Ngithi hayi bezwa kathesi ukuthi iCongress yezanu PF sisondela, nti liyakwazi ukuthi ngaleyo Congress bangafaka usuku lokuvota. So nxa bezafaka idate izekhantshe liyakwazi ukuthi yathi yona izayenza 2 days ngemva kokuannounswa idate. So thina sifuni inyoni eziphapha ezisapota zingarejista nguvota, sifuna abalandeli beqiniso ukuthi abaregister ukuvota. So vele yikho esikhuthazana ngakho, yikho libona ama leaders ethu ehambe ebhodi ethwala abantu beseregister ukuvota. Asifuni umuntu osapota iTriple C engaregister ukuvota. So likhuthazane ngoba yeyi iCongress isifikile, so kungenza beqambe idate yona leyo day. So izekile sivula 2 days, so liyabona selivalelwa phandle abaningi. So khuthalanani lihambe liregister ukuvota. Ngifuna ukuphendula ubhodi lothi yena iCCC lezanu ngazi yabambana uthwangirayo wabambana lomgayi. Kungani ungatshela umqondisi ayibamba ngamana lomgayo lomnanga kwa ufuna uchiyamisa ngamana lomnanga yiliphi izwe leZimbabwe lalungayo ngesikhathi uThangira engu prime minister ukhuluma amanga sifuna ukuthi ufuna upresident wethu ukubatshela umqondisambe ebamba nalomnanga kwa lokho ukuthi wena ukususithi khona khona lena lifuna ama councilor lama MP njengoba naveli iningi lene li support umqondisi ka register ngovota libona ungathiwa ukusupporta ngomlomo yikho ukuvota kanti cha laba abantu beZimbabwe lithi libathembile libona ungani ukhetho lufuna abantu abayi 2000 kumbe 1000 libona nzelela nxa kuthiwa iTriple C uyine ukancilla sikhuluma nge 10 to 15000 abantu so nxa likhangele libona ungani MRP yabathola ngathi labo abantu akula councilor ivilo MPL izomthola emathabeleni ndiyukukhuluma nje lokhu libangela abantu umsindo nje likdisturb ukhetho navela se 2 givele into ze MRP alike lihlukane le Triple C like lithi nxa likhuluma ku Studio 7 lichane le Triple C so ungani thiwa lilomhawu manje akulandeli izoyenza vele ku Triple C ngiyabona
hello hello Studio 7 ya indaba siyayizwa indaba ebisele eZimbabwe emuva bangaqamba amanga abantu bezana PF ethi ilizwe libisele emuva indaba zama sanctions ama sanctions la bayathanda ngoba bayenza ngabomo bawona izinto ngabomo bekwazi ukuthi ama sanctions la akaphumi kulapho bona baphila khona besenza i corruption ilizwe lomnotho omningi lithengisa igold diamond into eziningi zona lezo bazithengisa ngokungekho emthethweni ngoba safakelwa ama sanctions kodwa bona bayakwazi ukuthi zithengiswa nje zigejwa ziyangaphi njalo sile 15 billion US dollar eyadliwayo kwakhulunywa ngayo eParliament phambi komphakathi abantu beyibukela iZBC TV uObed Mpofu waphendula yena wathi yena makangabuzwa nge 15 billion leyo kulo muntu ongaphendula njalo ayekelwe kanti kwakufanele ukuthi ngawo wabotshwa lo muntu kwatholakala ukuthi leyo 15 billion yakhoningi so yena waphendula wathi makangabuzwa so ikho lapho ubona khona ukuthi ngikhona imali vele bayazidlela ngapha bese bembuluzela abantu bethi ngikhona ilizwe libulawa ngama-sanctions bona besidla kodwa abantu eZimbabwe bayahlupheka baphila ngaphandle bayahlukunyezwa ilizwe elilomnotho omkhulu kangaka iZimbabwe irich kakhulu kudlula amazwe amaningi ase-Europe but problem ama-leaders angikhona zanu p f sehlulekile kayihlale phansi dedela abanye bazame kubonakale
Studio 7 omuhle bakithi asibonge nje ngendaba ukusiphawula zona ake ngiphawule bakithi ngiyacela nabuthi into engifunde nje noma ngelinye ilanga ke into ebuhlungu ukuthi manje sibenama-recorders abe u-10 kodwa lokhu kungazabi siyacela ngelinye ilanga soka kande ukusidlale nathi ifowethu sebuthanda ngithi nje bafowethu ngizibuhlungu kakhulu mina makusekhona induna sezenze ngathi manje ilizwe ngela futhi wacabanga ukuthi abantu ngababo abangafuni ukuthi abantu babe nentuthuko ngoba zona nakho ziyathuthuka iZANU-PF iyabazama bona iyabaholisa iyabayuza ukusebenzisa abazali bethu kuba abazali bethu bengatholi lutho behlupheka bakithi into ezibuhlungu khona manje siyaxosha iSouth Africa abantu abaseSouth Africa noma bakamanye amazwe yibo abaphethe iZimbabwe iZimbabwe ayisolutho ngaphandle kwabantu laba abafohlayo besiyazama imisebenzi kwamanye amazwe kodwa kube khona induna ezithi zona abazali abafostwe bevotele iZANU-PF lelo lihlazo kakhulu lezo nduna lezo zizotsheziswa uNkulunkulu sinesihluku esikhulu kakhulu nabo sebhuku bakhona labo abantu abagcwele la eGoli bahluphe kodwa babhizi bafuna ukusetshenziswa iZANU-PF babona isimo sinzima laphana kunalutho ukuthi kanjani lizwe lalalizwe kodwa ngeke phela bakithi uforced umuntu javotele iZANU-PF uyenzani yini esenzela yona ngoba siyahlupheka nakhona eGoli lana sidalanga kathi siyahlupheka kodwa ngenxa yesimo sesibona ingathi ungcono ngapha ngoba ngale kunzima siyahlupheka yini into esingayibanga zikuhlungu kakhulu ngiyabonga mfowethu bengifisa ukuchitha soningi kodwa phela ngoba isikhathi asivumi ngiyabonga
amantshona amantshona wena baba uthi abantu bevuma ukuthi badliwe andongwezanwe yikho sithi abantu bavume ungathi abantu balandele umuntu erigile egcekeni uzama ukusebenzisa your legal psychology to say abantu bavume ungavuma umuntu e-Europe ebaleka nesigodo yena mele nike the next guy urelay akula nto enjalo yela ukuwumana sifundise ukuthi u-accepte ukuthi eZimbabwe akula free and fair thing and even ubani akula muntu ongavuma ukuthi udliwe ngamatsotsa njengala azakala international mba ufundanga ubuthunyiwe lawe njengogawule labomashaba laba labo zenzo moya akula free and fair election akula umuntu ongavuma ukuthi udliwe wena because sizama ukupleasa wena wena I may be getting something from Zanu but I'm not getting that ungatshela abantu into engalangqondo enjengaleyo ukuthi wena ukuthi abantu bavuma ukuthi badliwe ulo muntu ongavuma ukuthi udliwe yona iZanu yayivuma ukuthi udliwe iyadliwa izindawo yayivume yini qala ukhulume labangini abezanu laba labo ukuthi bavuma ukuthi badliwe ungatsheli wena ukuthi sivume umuntu sikwazi ukuthi umuntu uyarobha iZanu has never won an election from 1980 irigging kuphela and we know that maybe when it was very last year that's why you don't know ukuthi iZanu yarigged iZanu is rigged and they know when ukuthi vele bayarigga for example you cannot say umuntu okwanisa ukukhuluma isikhiwa njengam so ukuthi uyancedisa ukuvota kakuncedisa ni how can you help abantu abale 90 something percent literacy rate ukuthi abancedisa ukuvota lawe uyazithengisela vele ukuthi uthunyiwe njengogawuti
sanibonani sanibonani Studio 7 okhulumayo nguLouis Guduza ngiyabonga kakhulu kini indlela Studio 7 elisebenzela ngakhona kuyabongeka naw ngibuya futhi ngibonge ubaba uNdiweni uChief Ndiweni uKhayisa mfoka Khayisa ngendlela okhulume ngakhona ngokunqunywa kwezwe ukhulume njengenduna kwabonisa ukuthi abantu balahlekile maye sithi yena kufanele kube le-referendum i-referendum yokayisekhaya abantu ukuthi bayifuna nayini kusuke ebantwini bese kusuka lapho kuqonde ngapi bese kuqonda ukuthi abantu base bevumile sikuse kwi-government kamnangagwa i-government kamnangagwa mayikudisala thina sesiphethe sikuphethe ngezandla sikufudumiseke kusadaki isadaki ikuse ku-AU i-AU isikusa phezulu kwaziwe ngabantu hhayi umhlahlandlela uhlabe wayihlakaza ngiyambonga kakhulu ubaba uNdiweni hhayi uyakhanya ukuthi induna evuthiweyo iyazi into oyikhulumayo yonke into iqalisa from kusabhuku isiya phezulu ayiqalisi phezulu isiza phansi iqalisa phansi siya phezulu siyambonga kakhulu labantu nje abakhuluma abamanye abakhulume kabi lingakhulumi kabi qalani lizwe induna ukuthi thini siyabonga thank you
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyacela abalaleli lisithumeleke imilayezo yenu ibe mfitshane ingaba mide 3 minutes 5 minutes siyehluleka ukuthi sidlale ibe mningi isiyezwa abanye bayakhala ukuthi siyaphinda imilayezo hayi ayisiyo njongo yethu yokuthi siphinde imilayezo eminye singayidlali hayi thi kuyaba kuliphutha nje okuyaba kwenzakele siyazama ukubana sidlale yonke imilayezo yenu kodwa mningi kakhulu okokuthi sicina sesikhangela emfitshane emide siyehluleka ukuthi siyidlale kunombolo zethu +1 202 465 0318 siyabonga
lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC Jabo
sesesidliwe ngumangoye isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ukungahlaliseki kwebandla lezanu PF ngokucabangelana ukuthi kulaba sebenzelana lebandla le-CCC kubikwa sokufike kusibanga eside Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChrist Gande abangenelisayo ukuzwa indaba lilakho kuya ebulenjini ku-www.voandebele.com. Sibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.